Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndingani vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Nhlangula 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo yokuthi kungaba kulokungezwani phakathi kwababili laba na.
Akuza ukuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutho ukuthi vele kuyame kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto.
Ilizwe lingena kulanga lesibili lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa esithi azabopha yinqe abazafunyanwa besephula iziqondiso ze-lockdown kungakhathalekile nokuthi ngabebandla liphi njalo ngobani.
Yebo, siyazibona izinqumo ezibekiweyo, kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodabhoda esithi ngabama-market bailiffs ngesilungu, eyade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi banjani ukuze behlise umenja wamkhulu.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 118. Kuhlelo lapho esikhangela kwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxa nebandla le-MDC Alliance sihlaziya ukubhaliselwa amabizo okuvota, i-voters registration.
Udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emtshineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angathi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 sokudale imibuzo yokuthi kungabe kulokungezwani na phakathi kwababili laba. Ngolwesihlanu uMnangagwa wathi abakumsebenzi wokuzithokozisa lokuthokozisa uZulu sebevunyelwe ukwenza imicimbi yabo nxa bengabuthanisa abantu abangedluli amathathu. Kodwa ngelanga elilandelayo umsekeli wakhe uChiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle wavuka esithi akusela mibuthano ezavunyelwa. Kwamanye amazwe umongameli nguye owethulela isizwe imbiko ephathelane lokuvalwa kwelizwe. Sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla othi kukhona ukutshaya amanzi la.
Nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Nxa kuza ukuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho lami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangamathumi amahlanu. Dukuduku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlwa kuqamba-ke ngebizwa musical shows are banned. Lokho-ke kwenza thina abanye esikhangileyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelisho mina elami elithi omunye uvude abe yilikhudi likhulu kulomunye. Angithi umongameli nxa esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama-musical shows lawo. Bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe. Kodwa nxa esevele lwana la mathe engakapheli emntonyeni engakomi usesithi khona lokungenziwa kulobu cango obumalisayo akuzwanana la kukhona sibili okukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe isiphumele egcekeni.
Sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbiro esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga. Kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani.
Kutho ukuthi singathi vele amadoda lawona sebili ngesintu athukuzelene induku emqubeni. Omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe, insoro yakhe, athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani. Iqiniso yikuthi ungayicubungula kuhle indaba le. Ngeyinye yezinto wabona olokho kuqhutshekwa usiya phambili kugwenxwana lanxa bangaze bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho ukuxabana, kukho kwehlukana, kukho kudabukana. Kodwa phela umlomo wacaba umfula ugcwele.
Kodwa uMnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ngani ngumuntu ongadinga isikhundla engaphumelela njani ekhanyangela sekelo kuzana uPF ikakhulu nxa sikhangela ingatsha zayo.
Angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo kwaloko esivame ukuthi sithi ngama-structures. Singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisotsha kutho ukuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo uNovemba 2017 bengena ngesibhamu kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke. Engxenye ukuthembile khona loku ukuthi angakwenza lakuyenalo njengoba bakwenza kulwana owahambayo.
UMnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izwe lingene kulanga lesibili namuhla ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela igciwane le-coronavirus. Amapolisa ixwayisa abantu ukuthi labo abazafunyanwa besephula iziqondiso lezi bazabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngobani. Athi njalo abathengisa utshwala ama-bottle store kumele basebenze phakathi kwesikhathi abasibekelweyo kusukela ngo-10 o'clock ekuseni besiyatshayisa ngo-4 ntambama. Amapolisa athi abazatholakala bevulile kumbe indlamanzi ezizatholakala zinathela ezimoteni zizabotshwa. Kunsuku ezedluleyo amalunga ebandla lezanu PF abesenza imibuthano elabantu abaningi ukwedlula inani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 kodwa kungazabotshwa muntu. Amapolisa athi azabopha kungela bandlululo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo ebulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandi Wene.
Okumqoka ukuthi thina sizaqhubeka siyaphambili sihlomisa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni. Emalangeni ambala edlulile sike sabhodaboda khonapho kobulawayo silabaphathi bedolobha lakobulawayo sikhangela ukuthi abantu emkambo bayalandela na izinqumo zokuthi bazivikele emkhuhlaneni. Sinanzelela ukuthi abantu abaningi bebelandela sibili bayageza izandla ngemithi nalesi ngama-sanitizer, bayagqoka ama-maski, bayashela nezikhala lapho abasebenzela khona. Okutshengisela ukuthi-ke abantu bazimisele ukuthi beqhubeke bevikela umkhuhlanelo. Siyazi ukuthi-ke izinqumo sezikhona thina esikutshoyo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bephambili bebezivikela, bephambili befundisana, bephambili bekhangela ukuthi kabaminyani lapho abasebenzela khona. Yikho umqoka oqathe kakhulu. Yebo siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodaboda esithi ngabam market bailiffs ngesilungu ade bebhodaboda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi kanjani ukuze behlise umenzi yabo umkhuhlane lowo endaweni abasebenzela kuzo.
Kukhona yini elingakukhuthaza mhlawumbe amalunga enhlanganiso yenu kanye lozulu nje jikelele?
Esikukhuthaza abantu kakhulu ukuthi baqhubekele phambili belandela izinqumo zeneze ezabekwa yi-World Health Organization ukuthi benqabele umkhuhlane. Yikho esikukhuthazayo ukuthi bageze izandla xa bengena abayasebenzela khona begezise amakhasimende abo nxa ezothenga bekhangele ama-temperature abengena emkambo labathengisela khona. Ngokunjalo bavulane izikhala abasebenzela khona esithi yi-physical or social distancing. Silabantu njengoba nishilo vele ababhodayo bazaqhubeka bebhoda befundisa abantu bekhuthaza abantu. Siyahlela futhi le nhlelo ezinye emsakazweni sixoxa labantu sibakhuthaza phose malanga wonke ukuthi balandele izinqumo lezi ukuze siphephe. Kodwa nje ukusidala kathesi ukuthi uhulumende ukhiphe umbiko lo ngaphansi kogatsha lwezempila kahle. Kodwa ke umongameli yena betheke abantu beqala ukuthi basebenze kakhulu abasebenza laba abenza zemidlalo abathi amakatali.
Umnumzana Michael Mdlalandiweni ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Kwabanjwa igciwane leCoronavirus abantu abedlula ikhulu 118. Ababhubhileyo ababili ngabeManicaland loyedwa owemashonaland central. Iningi labatholakale bele gciwane ngabesigaba semashonaland central abangamachumi phose amane 38, kulandela abeHarare abalichumi lasithoba minwembili 18.
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Siluka ndaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newshawk libika ukuba indodana kamunye owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Sydney Malunga, umnumzana Siphosane Malunga, uthi uzaphikisa isinqumo sokumthathela ipulazi okwenziwe nguhulumende. UMalunga uthi wazithengela iplazi leli labanye bakhe ababili, kodwa izolo watshelwa ukuthi iplazi lakhe selithethwe nguhulumende. Iphephandaba lobulembo be-internet eleZim Live libika ukuba umongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda osele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97 ugijinyiselwe esibhedlela izolo esegula kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona abantu bakitilinjani ngezindawo. Abantu basabeka ithemba kuzanu PF. Izanu PF ezehlulekela noba yini ehluleka intyonke izanu PF. Izanu PF ziyehlule ukwehluleka. Yikho ubona manje izikolo ziyadura, izikolo kaziqondakali ukuthi zibhadalwa njani. Kuza hayi izanu PF bantu batsho ukuthi ihlulekile. Abantu into yonke sebezenzela manje ilizwe kalisela government. Kodwa into ezwisa ubuhlungu bakuthi imali befaka engines. Indawo yonke abantu sebezinzile manje. Ilizwe la alisela government le. Alila government. Angeke uthi bona umnyanga bolo government. Abantu hayi izanu PF ngeqiniso iyehlulekile. Iyehlulekile izanu PF. And akula nto ezafaya yenza. Akusho bantu abangavusika izwi le. Kanti ubusela abazo ukuthiya lobani. Ukutshontsha abazo ukuthiya lobani. Ukubulala abantu bazo ukuthiya lobani. Kube nga izenzo zezanu PF lezi ezimbi. Kube nga kuvusa ilizwe. Ilizwe kube selavuka le. Izanu PF bakhohlakele too much. Buka amapolisa ilizwe li valiwe kodwa bathona bebutha abantu besiyafaka abantu ejele. Iqeda bebhadalisa abantu amafayini. Ikuthini kona lokhu? Fayi vele bethola bebutha abantu beqeda bebabhadalisa ifayini. Abantu bayenzeni? Abantu abangena kucala, abantu abangonanga lutho. Kuthiwa hey uye pude iqondiso ze lockdown. Ilizwe lakhe lilungile liya. Ilizwe izalo PF ngendlela esilifusa ngakhona. Hayi ilizwe leli yaphela leli.
Salibona nonto Studio 7 ninjani? Siyabonga ukusincedisa ukusakaza Hayi, siyayizwa MTCT, siyayizwa into one lezano bantu, into one lezano. Siyabonga uzwa MTCT uphumele egcekeni kusese 8 yebo into one please cela abantu bevuyeni MTC Alliance le MTC lelokhu lemphakathi yiwo amaqembu afanele avotelwe siyabonga ngozwile umlayelo kaNdodo lwade khuluma izolo ethi iparty engasiza iMTC Alliance ibambene le mphakathi maparty angasikhiphela izandla sikhathele ngezandla sikhathele ngezandla omalaba lapho abangafuna ukwehlela ezihlalweni siyabonga ngokuhlala ngisempumalanga ngupetros ngokuzalwa ngiselupala
salibonani basakazi labalaleli hayi mina bengithi lami mphawule amabili amathathu ngukhethwe bebe ngikhuluma ngisehaboroni Botswana bengithi nje uhulumeni weZimbabwe omnangagwa labantu bonke ayincedisana labo ngombhuqazwe into okumele beyazi ukuthi umuntu kalobi ngabo 1983 ngabo 1984 ngezikhathi ngeminyaka bebula labantu kwakungela journalist elalivunyelwe ukuhamba kwakule curfew kwakungela media nje kumbe anyone owayevunyelwe ukuthi engathatha amafoto enzeni ngesikhathi bebulala abantu kodwa lathi thina sasingakazalwa siyabona ama video siyabona izinto ababezenza abantu into okumele beyazi beyinanzelele umuntu kalobi so ukuthatha ilitshe ukutshontsha ilitshe leliyana ayisikho okungabolisa icala ayisikho futhi okungachitha ubufakazi likhona ilitshe loba lingekho imbali bavela abantu abethu bazobayazi abasoze bekwanisa ukuchitha yonke into ngoba kulo Jehova ongaphezu kwakho konke bengaze bezame you can kill the people but you can't silence them lokho vele loba bengaze bekuzame njani kutshengisela nje ukuthi bavele abazimiselanga ukuphila labantu kutshengisela nje ukuthi abazisoli kutshengisela ukuswela inhloni labantu bengabanye abantu nga uhulumeni weZimbabwe yisisikhathi asithathayo leli thuba ukuthi ehlanganise abantu kulungise ilizwe impilo iqhubeke siye phambili kodwa baqhubeka bebhidliza betshontsha bebulala kodwa hayi umdali ngowabantu bonke elabi thuba lizafika
ngiyalibinyana nalo nje kuZulu weZimbabwe igama lami nguhlalani Mlotshwa yikho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana sibe sesikhanyela ngendlela ilizwe lakithi elisengakhona yikho ke ngikhuthaza uZulu ukubana sibe sesivotela iparty esiyifunayo ukuze sibe sesithuthukisa ilizwe lakithi leZimbabwe khathesi abantu bayadubeka emazweni abantu bayafa emazweni atshiyeneyo ngesigaba sokuthi uma kungazakala ukubana ungumZimbabwe awuphatha ngendlela ngesizathu sokubana kuya ilizwe lakithi liphansi yikho ke kubangelwa yikuthi thina abantu sisuka sibe sesisiba lokurobheka ngezikhathi zamavoti yikho ke bengicela ukubana Zulu weZimbabwe libe selivotela iparty elifunayo ukuze lithuthukise isizwe sakithi igama lami nguhlalani Mlotshwa ngisebenza eBotswana eFrancistown ngiyabonga ngithi ke ukukhulumisa labo sisi isithandekile ngithi uNkulunkulu abe nani aligcine emkhuhlaneni wecorona ngiyabonga
sobo impilo injani makhumba mane omhlaba insiza liyaphila ngapha ngiyakwazi umsakazo liyawulalela edaluka lapho thine thandaza nchuma usivalo bangani 1 and 2 daluka khonapha kenmo kansi wami khona siyabonga ukusithanda okungaka kungadingalili ngihlala lilalela lami ngiyalithanda lonke moveni ngwenya edaluka
basakazi linjani mina ngisizalwane saseZimbabwe ngithanda ukuzwa indaba zeStudio 7 every day ukuthi lingangithumela neSouth Africa ukubana sizwe indaba zeZimbabwe ukuthi zisakwaza kanjani kuminjani elizweni lethu njengoba isimo somnotho senzima kangaka
sanibonani sanibonani kuStudio 7 siyabonga Ntungamiri no Kids Dube sithandekile Mhlanga siyabonga kakhulu namhlanje nje ngidanga bengibingeleli ikhehla lami elingizalayo uThobela uMbezi, Gqibelo Wilson, ngingelele nesalukazi esingizalayo uMandebele, nabafowethu bonke from kuLivion ubaba kaKero kuze kuyogcina kuCleopas, nabafowethu bonke from kuMos kuze kuyogcina kuMadawu. Hayi, ngithi bafowethu asiphileni, angike ngiqambe nonke ngamagama njengoba ngiqala ezinhlokweni ngisiyagcina ekugcineni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lake ngamazwi angelani leStudio 7. KwezeMelika. Umongameli Joe Biden owake wathi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ngumbulali usethule imbiko etshengisa ukuthi engaba eseguqule ingqondo. UBiden ubuzwe eseSwitzerland emhlanganweni we-G7 lapho azadibana khona lo Putin wagagasa. Kodwa ezinye ingcwethi zithi uBiden engaba esefuna ukuncenga ubungane lo Putin njengendlela yokuthuthukisa isimo seleMelika ebese singanxele kulandela umbuso kamnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubudlelwano beleMelika lamanye amazwe phansi kombuso kamongameli Joe Biden.
Umongameli Joe Biden washo vele even ngesikhathi ekhankasa ekhampenela ukuba ngupresident ukubana yena inhloso yakhe kuzoba ukuthi abisele iAmerica back ekubeni ibe lilizwe elihloniphekayo kwamanye amazwe njalo eli-engage-ayo amanye amazwe libisele i-leadership status yalo ebeyiyona i-America yaziwayo from kudala ukubana yiyona ebi-leader entweni eziningi kwamanye amazwe ngamanye amazwe wona alandele. So uBiden I think uyaqhubeka nesithembiso sakhe sokubana uzobisela ilizwe le-America ekubeni libe yi-leader kwamazwe wonke. Now, obviously, former president of Israel, siyazi ukubana yena akajabulanga ngokuwina kukaBiden ngoba yena ubezisisona lo Trump kakhulu njalo futhi bebephusha ama-policies afanayo awokucindezela. So akumangalisi ukubana thothoze uBiden ekuphumeni kwakhe njengoba esedliwe. Okutshengisayo ukuthi izinto sezitshintsha emazweni wonke, i-democracy isiqala ukuphenduka ngoba into eyenzakale e-Israel inkulu kakhulu ekuthini ibandla eselithatha over khona manje i-coalition e-include even iqembu lama-Arab iparty esingathi iparty eyama-Arab layo isiyi-part of umbuso okhona manje Israel. Okujabulisa kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi sokulokusebenzisana kuzoba lokusebenzisana okuhle phakathi kwabo laba bantu okungancindezeli abantu besi-Arab labavela e-Palestine.
Siyabona ukubana umongameli Biden usevisele ilizwe leMelika kuzivumelwano ezinye ezasezicithiwe ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. Kungakutshengisani lokho?
Izivumelwano ezazikhona ezazishiywe ngumongameli uBarack Obama, sabona uTrump ezibhidlisa lezo zivumelwano ezifana lesivumelwano se-climate change, i-Paris climate law change agreement, kubesekusiba le esivumelwano futhi le-Iran esokuthi esekuzama ukuthi sistophe i-Iran ukubana iqhubeke ilokhe isiya phambili ngama-nuclear weapons. So sabona uTrump ezibhidliza zonke lezo zivumelwano okwakubeka kusenza kucreate ingozi enkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba ukuyekela amazwe afana labo-Iran eqhubekela phambili ngama-nuclear kusho ukuthi azobe threatena amanye amazwe khona ngale Middle East njalo futhi le-climate change sabona ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi i-climate change iya-affect i-global warming. Siyabona kumoshakale into eziningi sokusiwa lama wildfires lama-hurricane angapheliyo konke lokhu ama-scientist asitshela ukuthi kukhozwa yiyo i-climate change.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni sesigabeni se-Virginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tshepiso Mpofu ekhuluma kabanzi ngengxaki abazitholayo kugatsha lwezokhetho olwezek nxa abantu befuna ukubhalisela ukuvota ivoter registration.
Ziphansi ebantwini ku ground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayi register sibe le data yokuthi abantu bonke abanga register ngakobulawe bangaki ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abeze ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu bethwale imichina yabo abantu beyanelise ukuthi be register bona bakhala ngokuthi abala fuel bakhala ngokuthi imichina yabo ifile njengakhathesi bathi imchina ifili. Imchina yezekhi ngafa njani khona kulomsebenzi wokuthi beregistrise abantu kulilungelo labantu lokuthi beregistre njengebandla sikukhangele konke lokhu ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beregistre
manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba.
Udaba lezekhi libuhlungu kakhulu ukuhlukumeza abantu abawazi umsebenzi abawenzayo. Why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo? Umuntu wonke ulelungelo lokuthi aregister as a voter. But sibona bahlukumeza abantu ngokuya faka amahofisi khatshana labantu. Njalo nxa abantu begada besuka ephumula, ugade siye town, esuka etown ebesegada futhi sesiya efamona. Yimalini azayisebenzisa kulokuthi athenge labantu abakhe isinkwa ngelinye idola. Umsebenzi wezekhi kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha abahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengarejisti bebebaningi ukufaka amahofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyarejistwa ngobulawayo. Khathesi ubulawayo abantu abarejistileyo there are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abarejistileyo bangu kuphela kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezekhi akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abarejistayo ezekhi ababambeki. Bathi bona imichina yabo ifile, bathi bona basebenzisa imichina yematinot kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezekhi awakobulawayo bagcina besiyarejista emahofisini awematinot.
Bona abantu abalila landelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobuningi na
abantu bakobulawayo? Njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulamahofisi khona awezekhi. Umuntu usuka ephumula agade kumbe luvivi agada etown ebesegedeke sesiya efamona khona thina kuba sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lo transport sizabathwala sibahambise khona ngayo. Njalo i-transport esiyidingayo sidinga i-transport ukuthi ikwane abantu abaningi ithwale abantu abaningi. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni, amanye amakhombi lawa akasavunyelwa emgwaqweni. Ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu thina siyibandla se-NDC Alliance uzupho kaso soze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregister. So sisazama ukuthi sibe leli icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregister ezindaweni zabo lapha abahlala khona. Izekhi kwanise ukuthi thwale imichina ihambise lapho kuhlala khona abantu. Yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile. Sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezekhi bavumile yini ukuthi bebuye le michina yabo bezoregistrisa abantu sithusi bathwale sihambe labo bayiregister ngoba udubo lukhona kakhulu, lukhona kutransport, lukhona emthineni wezekhi, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angathi. So thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregister. Ukuba slow kwezekhi kule njongo, ukuyala kwezekhi ukuhamba ebantwini kule njongo, ukukhuluma inamba number engayisiyo yabantu abaregistileyo kule njongo ngiyabonga
Unkosazana Tsepiso Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le MDC Alliance kobulawayo. Besiqoqa la ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.